siyawubona njalo siyawuza umbiko we-RBZ besitsho ukuthi babe lengxoxo labe-National Bakers Association abayibo ababhaka izinkwa lamabhanzi lokunye nje. Kodwa ngasithi siyawuhlaziya lombiko sibone ngazani akulanto entsha ezavela, kumbe singathi bakhulumile kodwa ekukhulumeni kwabo bazithulele RBZ, ngoba kabachongi ukuthi isinkwa lesi siza kwehla sisiya kumalini ngemali yamadola e-America, njalo sizaba yimalini ngemali yamadola eZimbabwe. So umbiko onjalo siwubiza ngokuthi ngumbiko ozithuleleyo, umbiko oqandayo, umbiko ongelambiko phakathi kwawo. Ngoba ezithi siyakunanzela ukuthi besiveli isinkwa siphegwe ngama-US dollars, besiqansa ngenxa yokuthi every week i-exchange rate yelizwe, i-exchange rate yemali yelizwe leZimbabwe nxa siyiqathanisa le mali yemelika iyaqansa ngolwesibili ngolwesibili. So ngamafitshane okukhulunywe yi-RBZ kabakhulumanga lutho, ngoba kabavezanga ukuthi bavumelane ukuthi isinkwa siyakwehla ngemalini siya kumalini, njalo sizabe siqansa ngemalini ngeviki ngeviki, ngoba kuza kwenzakala ukuthi vele isinkwa kathi singathi sikhangela sikudola. So nayi idola kuyukuthi next week ngomkambo omnyama iyabisi ku-700, kusho ukuthi isinkwa sizaqhubeka lokhu siya ku-700, kumbe ngabe sehlise ngxa ibehlisa nge-5 cents kumbe nge-2 cents, kasikwazi ukuthi bazakwehlisa ngemalini. So umbiko nje-ke thina siwukhangela njengokuthi awusiphathisi njengezakhamizi, awusiphathisi njengabahlali beZimbabwe, ngoba kasikwazi ukuthi kuzehla usiya kumalini ngamadola. Njalo i-exchange rate yabo abazayisebenzisa yile yomkambo omnyama kumbe yile ekahulumende, ngoba ngabe ukuthi bebevele besebenze kahulumende ngabe isinkwa sikhangele ukuthi sikuma-300 and something, ngoba kathi esingikhuluma nje i-$1 yi-338 zimdollars. So besikhangele ukuthi babesebenzisa umkambo lo esingathi ngosegcekeni okahulumende, isinkwa kumele sibe ku-300 and something, but kathi esingikhuluma siku-650 something. So kolungana kuveza ukuthi ama-Bakers Association la, i-Bakers Association ama-members angkhona asebenzisa umkambo omnyama. So besingakwaziyo ukuthi bavumelane ukuthi bazasebenzisa umkambo omnyama kumbe bazasebenzisa umkambo we-RBZ, njalo namathelekhona apho bangaxexe kuwo, ngoba nxa kusitsho khonokho kusho ukuthi hayi kungaba nganeno-ke kuzakhamizi. Kodwa nxa kuyukuthi bazaqhubeka lokhu besebenza le kade besebenza ngayo, hhayi kuzaqhubeka kuyilufe iyezela iminyama ebantwini. So sicela ukuthi umbiko lo ngabe uchasiswe kuhle, waveza sobala ukuthi isinkwa ngama-US dollars lesi how many cents sizasebenzisa i-RBZ exchange rate, okungaba ukuthi kusasa isinkwa siyavuka mhlawumbe siyi-300 and something. Kodwa nxa bengakuvezanga khonokho, hhayi yikho sisithi umbiko lo uzithulele, umbiko lo uyaqanda, umbiko lo kawusincedisi lutho thina njengezakhamizi zakoBulawayo, ngoba isinkwa sizaqhubeka lokhu sisithenga ngentengo ekhwela nsuku zonke.